Iningi labantu bakobulawayo lisele libambe ongaphansi ngokwenza kwabe CCC abakhanyatha lokudonselana besaqala kubangwa izikhundla yokuncintiseni kukhetho oluzayo lwama-by elections. Umnumzana Sweden Chirota isikhulumi sebandla le-Citizen Coalition for Change ekobulawayo province ukhuluma ngokudonselana kwabameli baleli bandla kukhetho oluzayo.
Akusena ngindlela ngoba amalanga angikhona sedlulile le angazake ngiyivike. Yazi unqawe isikhulumi uyabuthanda ukuthi uvike leka hayi ubaba uhlabani wafaka amaphepha akhe ekuseni wangazaba le contact labanye ebandleni amaphepha kaMpumelelo Moyo ayongena ngama-4 alubu uhlabani kacitshanga ifoni mbonani kwakuya kwangasoze kube lodaba nona lo lesesilu khangile.
Umnumzana Kitton Shoko obengusenator webandla le-MTC Alliance engakaxoshwa ephalamende omanje selilunga le-TCC usula ukuncintisa kwalaba ababili abebandla lakhe kuma-by elections.
Into eyama-candidate kutho ukuthi sifanele ukuthi siyilungise njalo especially nxa sesifika ku-2023. Uyabona kulabanye abangeni ngenkani kodwa ngabo abangasibo bethu bengena ngebiso lethu, so umuntu onjalo vele kasiwe.
Udubo lokubhaliswa kwababili ukuncintisa izikhundla sinye bengabe bandla le-CCC alukho kobulawayo kuphela kodwa ngasemaswingo lapho abagcine sebebophisana sokutshaywa kwesifazana unkosikazi Thokozile Mutshutshuti ngamanye amalunga aleli bandla amahlanu. Ngimana yesitudio 7 igama lami u-Ezra Jesus Banda.